Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Hlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi eselahlekelwa zinkomo ezingamathumi amabili siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo. Izakhamizi zeBhambathi emangweni wePlumtree zihlalela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. UJarumbira uthole amavoti alikhulu lamachumi ayisikhombisa ngiyaxolisa alikhulu lamachumi ayisithupha lanye 161 kuthi abangamachumi amathathu lanye i-31 bayekele ukuvota, abalichumi lanye 11 bakiliza amavoti abo. Ngokwakuqala ukuthi umuntu ovela emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akhethwe ukukhokhela leli dale. Intatheli zindaba e-Studio 7 uThuso Khumalo usethulela lolu daba ese-Pretoria kwele-South Africa.
Induna uJarumbira unqobe kulolu khetho engancintiswa umuntu ngemva kokwaliswa ukuncintisa ngomelo wePhalamende ovela eMalawi ngoba ukukhethwa kwakhe bekungahambelani lalokho kufanele ulandelwe. Esethula inkulumo yakhe kwamukela ukukhethwa kwakhe, induna uJarumbira uthe uza kwenza konke okusemandleni akhe ukubuyisela isizoda sePan-African Parliament ibe indawo yokuthuthukisa iAfrika hhashi eyokulwa.
I'll promote adherence to the principles of good governance, democracy, human rights, international humanitarian law, peace, stability, and all objectives of the Pan-African Parliament. So, help me God.
Idale le-Pan-African Parliament libunjwa izigaba ezinhlanu zamazwe adabuka eMpumalanga, eNtshonalanga, eZansi, eNkabazwe leNyakatho. Ngemva kodlakela lokhetho lwanyangenye, i-African Union ilaye ukuthi ukukhethwa kwenkokheli zale parliamente kuza kwenziwa ukutshintshanwa phakathi. Njengoba ke eMpumalanga, iNtshonalanga leNkabazwe ezwekazi bese bevele belitholile ithuba lokufaka umongameli esihlalweni, i-African Union ithe iNyakatho leZansi yibo kuphela kufanele bancintise kulolu khetho. Enkulumeni yakhe ukwemukela umkhokheli wale parliamente omutsha, umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Union uMnumzana Musa Faki Mohammed ukhuthaze amalunga ale parliamente ukuthi ekele ukulwa akhuthalele intuthuko yezwekazi.
We are at a turning point in our history, and it is only when we are united in spite of our diversities and different views. Let us not forget to ensure that we can get to the Africa we want.
Iningi labameli balelidala abadabuka emazweni asezansi bemukele kakhulu ukukhethwa kwaMnumzana Jarumbira besithi kuza kupha lolu luhlu ithuba lokusombulula inhlupho ezibhekane lalo. Ngokwamanje iPan-African Parliament ayilawo amandla okwethula imithetho kodwa isebenza njengomxwayisi we-African Union. Melestudio 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi esalahlekelwa zinkomo ezingamachumi amabili lanye. Siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo ngamalimi abadabuka emhlubulweni weMandebeleni. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umhlabeleli uSikhosana Buhlungu wancediswa ukwakha umuzi wakhe enkayi. Kuthi kumaviki asanda kwedlula, umfelokazi kaElvis Nyathi owabulawa kwele South Africa uncedisiwe izizalwane zeMandebeleni ukwakha umuzi wakhe. Sezikwenzile njalo izakhamizi zesigaba seMathembeleland ukuphathisa imuli yakompofu emangweni wenhlekisa enkayi yona yalahlekelwa zinkomo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje kusisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafamasi athe ancedisa athe sizwa lo mkhosi ongangawona lo basukumela phezulu beza ukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamle ezisikazi kule nkunzi A1 inkunzi A1 yona le leni okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezu kwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bangitshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona. So mina ngisiphathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo ngoba kuseyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zizokwenza imali, inkomo esezishiyene kalezo. So mina ngisiphathe indlela ethiyene yabakhulu lalezi inkomo.
Umnumzana Jafet Jazz Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu ama-farmers alaba esincedisanene ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngochisa lapho ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo eziningi kangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakalekileyo kuwo wonke amafamaza adonethileyo. Ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu inkomo lezana esingathi ngumhlobo ongcono owe-improved. Inkunzi ayizizile inkunzi engcono engumhlobo ukuthi inkomo lezi zingasetshenziswa for even ukulima kumbe ukwenzani. Nasilima sebenzisa into enjengamadonki kumele sebenzisa ama-tractor like inkomo ibe nokufuya kuthenzwa kwathi literally izathengiswa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sokuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafuni ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezididini. Okakhulu lisebenzile ugatsha lwe-veterinary silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu lowu nalowu usebenze njani. Bafuna ukuthenga nje uthatha umuntu ungelaqiniso la ukuthi ungawusebenzisa njani.
Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamuzi zeBhambathi emangweni wePlumtree zithi sezidlela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali engangenkulungwane lenkulungwane zamarandi. Kunakanelwa ukuthi izigebengu lezi zithe zisuka lapho zabalekela kwele Botswana lapho ezibikwa zintshontshe khona ikhombi izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi seBhambathi umnumzana Difa Dube.
kulusizi kakhulu kwaNkomo ukubona into embi enje isenzakala phakathi kwesigaba ebekade kwisigaba esithuliyo esingelazwe ingxabangxoza ezinje esesizibona njenga kulamalanga. Ukungenelwa kwamnumzana uThalu lapha neBhambazi ukuthi injalo eyisiphofu engaboni engumuntu bekade ezizambela nje ngeyakhe indlela la ukuthi aziphilise kodwa ayengenelwa enjalo eyisiphofu engaboni athathene nje yonke imali yakhe ebekade eziphilisela impilo yakhe. Kubuhlungu kakhulu ingako besifisa ukuthi kakhulu ngawutha ingalo yomthetho phela amapolisa abayisukumele phezulu lento leyo bazama ukuthi babone ukuthi bayenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo kwenzela ukuthi lezi zigila mkhuba zize zitholakale ngoba labantu abasesigabeni bayehluleka lokuthi bengabalonda ukuthi bakhangele abantu abavela ngaphi ngoba njengoba kungabantu abakhanya behamba bethwele isikhathi.
Uthathelwe malini lubaba?
Imali okathe sibekade beloku besithi basezangitshela kahle ukuthi i-amount yemali ngabe ithethe ngabe kuyimalini kodwa imali ebekade eyibala imali kathi ngadlula laphana koko 10,000 ngenxa yokuthi njengakhona ukuthi uyabungumuntu uyabulousadobha laphana laphana ludobhe laphana uzama ukuthi ulawo uhlanganise so imali ebekade eseselayo kona lapho ukuthi ebengabuya ngoba ayethenga ezinye izinto zakhe azithengisayo kodwa basebemthethela ngaleso sikhathi engathi usanda kukhokha imali zakhe kodwa ingakazihlanganisi kahle ukuthi i-amount yakhona bekuyimalini kodwa-ke bathe bazakhangela ezincwadini zabo babona ukuthi ngabe kuyimalini.
Kule sehlakalo njalo sekhombi yakwele Botswana entshontshiweyo yatholakala eZimbabwe esigabeni senu khonale ungachasisa ukuthi uhambe njani njalo?
Kukhanya izigilamkhuba lezi kusase izigilamkhuba ezifanayo ngoba nxa bethi bayakhangela bathi kushuthi bathi beqeda ukubambe ukutshontshela umnumzana uThalo imali baqeda lapho bangena elizwe laseBotswana beqhuba egangeni bafika khona ngale befika basebengena bathatha ilift kwenye ikhombi babuya ekubuyeni kwabo besekhombi khonapho ikhombi isizoba dropa lapha baya khona basebefika behijeka lana umlisa lwena wekhumbi lwana eButswana esigabeni kuthiwa kusemayitengu esisemngceleni webhoda khonaphana emayitengu. Yiko kumthatha lona umlisa lwana bayamchiya yena udriver emlageni egangeni beshiye bomuntu ofela khona ngale baphenduka le khumbi leyana sekusebenza ukuthi baqhube layo bengene la egangeni kuze ukuthi bayiyeqhise bayingenise elizweni lakithi ngapha esouth lapho egcine ikhumbi leyo efike yabanjwa emfuleni sehlule kuchapha etshebeshebeni njengoba kungasofubha yifor. Yiko kuvuka abantu bekuseni bevuka bethola kuvelelela ikhona lapho ikukuvela kwayo yonke information naleyo ukuthi isigemegeme sihlele senzakele ngesifanayo ngoba indlela akhuluma ngayo layo umlisa lomnikazi wekhombi ukhuluma ngokufanayo ukuthi abantu abaphethele ikhombi ngabantu kade bethole umbobo.
Alo-ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube isakhamuzi seJutshume duzane leBhambathi ePlumtree. Isikhulumeli samapholisa eMathebeleland South unkosikazi Loveness Mangena utshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa ngesehlakalo lesi ngoba ubengekho emsebenzini.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Okwamanje njengoba ngitshilo sesingena kumaphephandaba, iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi eSouth Africa selithole omunye njalo umuntu olomkhuhlane we-monkeypox. Umuntu lo uhlala eCape Town njalo ubikwa engakaze ephume phandle kwelizwe. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi uhulumende useyakhe indawo zokwelapha abalomkhuba wokuthatha izidakamizwa. Leli phephandaba lithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 600 asebelatshiwe kulezi ndawo ezakhiweyo ilizwe lonke jikelele. Okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ivuka njani bakithi? Hayi, ivukile. Namhla umhla ka-9
lapha interviewa uGawule labe khumalo Ntunga uthini uGawule Montunga embuza ukuthi imali yamafuthi petrol iphe ikhwelile uthi kayikhwelanga ezibakwe kodwa ikhwele indawo zonke nabe mfuna ukuthi kwalapho Ntunga umbuza ukuthi izinto ukhala ukuthi lokuze likhwela kwezinto kumainto ye-Ukraine ma into ye-Ukraine phela into zazasebhisima mfuna ukuthi umbuzo ukuthi njengoba lelizwe linjalo izinto zikhwela vele sukuzoka ekhaya kubangelwe khona kwimpi ye-Ukraine na ngoba vele akunanto e-right umbuzo ukuthi njengoba zonke into zingebo-right i-Ukraine iqale nini ngoba vele into ephendulayo uGawule vele mnaneso hhayi mina lubaba lo mina ngazi ukhulumane ebuye kuthi idrata ezimbabwe liyawaevele ukuthi ngabantu ababhoda ngale beyenzile ukuzela bethengise imikambo beyithutha izimali kanti labo bantu ababotshwayo njengoba niyakhuluma uyabazi kanti waye bengababuphi labo bantu abanjalo hhayi mina lubaba lwaye hhayi uGawule mina ngazi ukuthi ukhulumane amayikhumuzo zobuhlungu umnotho uyawa uzesisasamthanje ya la bantu ama-opposition party yosumuntu kodwa yibo bawusumuntu kanti waye bengavuma ukuthi umnotho yabawuyisayo kanti kanti waye bengafuna ukudlala la minye imihlobo kuphela afana nabelungu labaya ama-opposition party kuvuka ilizwe bazaluke beyalela lapho la bantu babavotela mina ngazi ukuthi abantu abanjani mina ngazi ungasebenzisa liphi igama manje kodwa ungadlulisesa igama lokuthuka lanto abavoteli izalo ungcono nje angazi ukuthi liphi igama elibafanele ngoba mina ngazi bele ukuthi uma uloku uvotela izalo lizwe lenjani kuyabe kusithini vele khada uyabona ku-right wena mntu bakunikeza imali yiphati yakhona balekholisa nantu bezalo ngoba abantu bayasokola bakithi hhayi siyasokola mani yazi siyasokola uyazi ukubuhlungu mani yazi ukuphila egangeni ulo muzi kumbuma ungalamuzi unabazali uchiya abazali sokele izinto ziyaafektha kakhulu mani yazi ukubuhlungu nento ezwayizalo hhayi bakithi hhayi uyazi ukesikhathi yazifisa ukuthi umuntu wafake ungcono kulokuphila izimbabwe hhayi izimbabwe ziyahlupheka bakithi hhayi awugalo labomnanga ngoba sithwalise nzima manje ngapha bathumba abantu bayatshaya abantu abavumele imihlanga ama-ofate abo khona le makaya bayenza intando yabo hhayi mina ngazi ukuthi ufanele kuyenzwele ezimbabwe street kumbe sofanele kuyijesu ezosilamulela kodwa hhayi kunzima bakithi hhayi zanu lisibulele street
linjani balalela bahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemphakazi abe-ccc tripc bandla elihle kumeleke ibandla elihle i-tripcc yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hhayi silitshayela izandla bafundi bema-universities kodwa lathi-ke silahle phansi maticha abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izanu mina ngabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrayikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrayikile bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethi abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrayikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaya linabantu bezanu u-Isaya uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzo kwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar unkulunkulu uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years izano isinguNebukadnezar ejeziswe ngunkulunkulu unkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa usidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from i-humanity
basakazi dabalaleli bestudio 7 ninjani okhulumayo nguPhilip Qiniso okhulumayo seJohannesburg ekhaya selupane ejabhiwa ekana
sanibonani bakithi sanibonani emahlabezulu abalaleli konke nabasakazi be-studio 7 umhlaba wonke jikelele okhulumayo lapho bakithi lichakwane elikhulu Plumtree esigabeni sakosiwo ukhanya nincume njengenhlala yenza ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje kungabe kwenzeka nke ngibuza ngibuze le ndoda kumbe la madoda amabili uChuma nobelieve uGawule amadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona since umnangako athatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe basho yarale kumbe basho ukuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka kwele kwe ngapha esayidini lethu eMathebelelendi ngiqale nje emgwaqweni umgwaqo ifile ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi kagovernment konke abantu bayakhala esimayemaye ngapha la ngapha bahluleka nokuthenga nje idatha nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafonini abo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana nohulumende kodwa bayabayanga busumangala umuntu ethi hayi development ikhona mpela kulo kuthuthuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi ilizwe and sizwa uchuma ngabe kuthiwa kuya ngiyamphendula impela ukuthi uthi yena amakhiwa yiwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushiwapha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we are not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwaphi la makhiwa ase uyise idola laseSibhabu ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo impela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwaphi kahle kahle angibonge bantu bakithi amen kuleyo ndawo
Studio 7 livuka njani livuka njani livuka njani hayi siyavuka bakithi hayi siyabonga bakithi indaba yesithwela zona imihla ngemihla likhatali sizizo ziphuma izindlela ezimbi zinjalo hayi siyabonga bakithi khulunye sizama udlulisa ukuthi hayi ukhulume siphendule ukhulumeni wezane and enye into emboni zazitshaya insuku ziyahamba esiqeta amabandla la amanye ngakhulumisana la o-3PC ozapho umthwakazi laba namanye behlangane ndawonye bezama ukuthi bekhulumisane ukuthi ilizwe liyakhekhe ngoba lokho lo esibuza lokho ukuthi mina ngibandla lenaleli akulapho esiyakhona ukhetho ngasithola sinjalo akulalapho esiyakhona ngoba ngiyazwa mpela amanye amadoda lapha akhuluma mpenhliziyo zokuthi ungathathi nomthwakazi asikhulule nomthwakazi phambili nomthwakazi hhayi lokho kusisebenzele lokho okuthi mina lokho enginje lokho engithi phambi ngeqembu lami elinje liphambi ngeqembu lami elinje hambothi ungasisebenzela lapha into kafanele abantu siyihlole ukuthi sifanele sihlole ibandla elistrong elingazama ukuthi likhiphe izami nje i-3PC i-3PC ibandla elistrong uma sikhuluma iqiniso noma mbani uyazibonela lezane ibhizi ngalo ihlukumeza bona abantu bakhona kakhulu sibakhona abamanye amaphatha abafana umthwala kozapho bahlukunyezwa kodwa kakhulu kakhulu ungathanda ukukhangela ngenyanga abantu e-3PC bengahluphekiswa ka-25 maybe bezapho babili labemthwakazi sabe sikhula umgwaqo lokunjalo imigwaqo yayizwa ngusmith igugudekile ayilungiswa akusebenzi loku bathi bezane manekile ikhangele ukuthi ilizwe linjani ungajabuliswa nje ukuthi ubuzoni i-3PC ubuzoni mthwakazi ubuzondani phuma lapho khona into uma ingahamba ihamba kuhambi lo mizane lo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 bakwethu siyacela ukuthi imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyabonga kwezemelika ukwethulwa kobufakazi bokuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump waba lesandla emzameni yokugenqula impumela yokhetho kuqhubekele phambili izolo omunye owayesebenza ehofisini kaTrump esipha ubufakazi unkosikazi Cassidy Hutchinson utshele ikomiti edalele Senate ecwayisisa lolu daba ukuthi uTrump wayesazi ukuthi abantu abangena ngenkani esigodlweni ukuthi babehlomile ngembobho. Hutchinson uthi uTrump wazama ukubamba ngamandla umtshayeli wakhe ukuthi amhambise lapho okwakulomsindo khona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Busane Ntini.
Ubufakazi esibonile okwalesi sikhathi uyatshengisela kakhulu njalo kuyasekela izinto abantu abezicabanga ukuthi kwakulesandla semfene kulokho okwenzakalayo okwapha abantu isibindi sokuthi behambe bengena eCapital abanye bethwele izikhali. Kuyatshengisela ukuthi kwakuvele kukhona ababekuthembile babesebenza ngemilayezo evela kuTrump. So ayimbonangani ngokufakazi sibubonayo bungena amalanga lamalanga angaboni okhona oseke wafika wafaka umongameli umbe ngithi wayengumongameli uTrump khatshana lokwenzakalayo. Kuyakhanya ukuthi wayelesandla kukho konke akwenzayo ngamazwi akhe ayewakhuluma ethi ama-election yatshontshwa njalo kuyakhanya ukuthi wakulama-instructions wayewapha amaqembu athize. So hhayi ngombono wami ngibona ngani isandla semfene sasikhona njalo ubufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga bulethwa ngabantu abaningi ababesebenza duzane laye umongameli uTrump. Kuyakhanya ukuthi hhatshi yiyo imfene ngowayo upresident Trump.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amacala amaninginingi ake etheswa owayengumongameli yena lo uDonald Trump. Akhanya amacala angikhona ecina engaphumeleli ukuthi abuhamba njani. Ubona ungani okwakathesi kukhona yini esingabona kusenzakala?
Amakhothi alapha e-USA kwesinye isikhathi kusuka kube lenkinga. Kwesinye isikhathi nxa umuntu elesikhwama njalo lama-lawyer athize kusuka kube khona abangakwenza ukuthi ama-cases amaningi kugcine sokuseglwa out of court line. Kodwa uma sibheka mina angisomuntu we-legal kodwa ngiku-business side of things. But uma sikhangela amacala asekaba khona abekhangele ngithi adeseduzane laye umongameli uTrump bekungamacala akhangela ama-organization akhe ama-business akhe kumbe ngithi i-non-profit yakhe ade engekho amacala abhekane laye yena ngokwakhe njengomuntu engu-Donald Trump. So mbona ngani leli icala elikhona khathesi leli likhangele yena ngokwakhe kodwa siyazi ukuthi inxa ukuthi lokhu kwenziwa ngabemthetho meaning i-Congress lama-senators wawukhangeleyo kungenzakala ukuthi impumela yakhona kungabi ukuthi uzakuya ejele kodwa impumela kube ukuthi uzavinjelwa ukuthi azame ukuthi abe ngumongameli phambilini kumbe ukuthi ayenze ezinye izinto eziza-influensa ipolitiki kuleli lizwe.
Alo ke ngumnumzana Busane Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwelemelika edolobheni leNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idale le-Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. ukuxhaswana kwezizalane zomhlobulo emandebeleni kuqhubekela phambili. Esinye isakhamuzi salahlekelwa zinkomo ezingamashumi amabili lanye siphiwe ezinye njalo inkomo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.